kuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe, thina njalo ngeZimbabwe, asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali igcinwe emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrosari kumbe udinga iphetrol yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi, ukuthi ebhenki into evele ihlupha. Yikho ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo, kodwa njengoshutho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku? Ikhona yini imali?
Hhayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanga siyabe sesingathole amabhondi nokuthi hhayi la vele yabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebezama ukusebenzisa nokudinga amadola ahambelana nokuthi wona yaseke khona. Futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali yama-building society, amabhenki okwakha imizi, bafaka kuma-commercial bank. Yikho akayengeke ijelangani imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifanele.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele, hathi lokhwana okwenzakala ngaloya mnyaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga?
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke. Siyohambelana nokuthi imali yakhona ivele iyake khona ma iyinengi. Imithetho eyenziwa yibhenki enkulu i-reserve bank labomphilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoqana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womlotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana. Ngikhola kuzathatha isikhathi owakhathesi hhayi abantu balokhu thina lokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.